Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Wanamukela kustudio 7 ngomgqibelo mhla ka 19 ngoMpandula 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khopelithi seliguqula ibizo libe yi-MDC Alliance, okuyilo eliza lisebenzisa kukhetho emcimbini eliwuqhube namhla eMorgan Tsvangirai House eHarare. Amanani avezwa lugatsha lwezempilakahle nsuku zonke aveza ukuthi sekulamalanga ayisikhombisa kungelamuntu obulewe yi-COVID-19 elizweni, njalo inani lalabo abahlaselwa yileli gcikwane liyehla.
So imfundiso kumele ibe khona ebantwini ezisebenzini ukuthi benandlulele ukuthi bayagqoka amamaski. Sesinetendensi yona leyo ukuthi hhayi i-COVID isihambile, ilanga selitshisa. So sokumele abantu bethu sibafundise ukuthi hhayi noma kutshisa noma kunjani i-COVID lokukhona.
Sixoxa lesinye sezakhamizi zemadobo esesihlala entabeni sibalekela uDlakela kulandela udaba lokutsheketsha kulindawo.
Ekhaya sesoke sikhathane sincane sikhamule sibone ukuthi akunamuntu ongaba duze nekhaya. Singene sipheke ngesehlele kwabanye omakhelwane abangani abo amabizo awakho emapholiseni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khophe namhlanje liqhube umcimbi wokuthakazelela iminyaka engamachumi lanye i-21 selokhu labunjwayo embuthanweni obusesigodlweni saleli bandla eMorgan Tsvangirai House eHarare, lapho eliveze ukuthi selizakwaziwa ngokuthi MDC Alliance. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Nanxa kulokulwisana phakathi kwebandla leli le-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, MDCT ithi yiyo yodwa elemvumo yokuthakazelela lolu suku. Ekhuluma kulo mhlangano onobhala jikelele webandla leli, umnumzana Douglas Munzura uthe i-MDCT ilandela izinqumo zedayire Supreme Court ezokuba owayehola leli bandla umnumzana Nelson Chamisa lenkokheli yaphezulu beme ukulikhokhela. Uthe ibandla le-MDCT kalisoze lime ukuxotsha abantu edayile ephalamende kanye lakumakhansili esithi amalunga axotshwayo yilawo angahloniphi isisekelo saleli bandla, ngokulandela ibandla elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ele-MDC Alliance. Umnumzana Munzura uqhubeke wathi akumangalisi ukuxotshwa kwamalunga edayile ephalamende labamakhansili. Esipha umzekeliso womnyaka ka-2014 lapho owayekhokhela ibandla leli umuyi umnumzana Morgan Tsvangirai waxotsha umnumzana Thandai Biti labanye bakhe ngemva kokuba behluleke kulandela imithetho yebandla. Umnumzana Munzura uthe i-MDCT isixoxisane labameli bamazwe afana le-South Africa, Malawi, Britain le-Australia emizameni yokuxazulula inkinga ezibhekane leZimbabwe. Umkhokheli webandla leli uNkosazana Khuphe utshela amalunga alo mhlangano ukuba amalungiselelo ombuthano omkhulu owe-Extraordinary Congress aqhubekela phambili.
Ngiyazigqaja ngomhlangano lo, umhlangano owazalwa yizisebenzi ngo-1999. Umntwana lo ebelethwa wangena kukhetho elenyanga ezilutshwane. Sancintisana lebandla elalileminyaka engamashumi amabili kodwa sathola ama-seats angu-57.
UNkosazana Khuphe utshele abakade besemhlanganweni lo ukuba ibandla lakhe lifisa ukuba imuli yeZimbabwe iphile impilo engcono.
Nginephupho, iphupho lami ngelokuthi uzulu wonke eZimbabwe abe lempilo engcono. Nginesifiso sokuba abantwana beZimbabwe babe lendawo zokuhlala, izibhedlela nezikolo. yilo iphupho lami.
Ibandla leMDCT ligcizelele ukuthi lizancedisa ukukhetho lwama-by-elections olokudinga abameli bendawo ezijeneyo zelizwe ephalamende kanye lamakhansili lawo axotshwa ngenxa yokusekela ibandla leMDC Alliance. Ibandla leMDCT lithi lizasebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance lapho selincintisa kukhetho lwama-by-elections. Umgcini sihlalo weMDCT uMnumzana Morgan Komishi uveze ukuba akusiqiniso ukuba ibandla leli selilobudlelwano lele-ZANU PF njengalokho okushiwo ngabebandla le-MDC Alliance esithi bona bazamela iqiniso lenkululeko yabantwana beZimbabwe. Qhubeke wathi bazasebenzisa indlela zokukhulumisana lohulumende esithi kungehlula lokho ibandla leli lizatshengisela ngokuthula landele iziqondiso ezimunyethu kugwalo lwesisekelo sombuso welizwe. Ibandla le-MDC Alliance liqina ngelokuthi i-MDCT isetshenziswa libandla le-ZANU PF ukubhidliza amabandla aphikisayo kuleli, kodwa ele-ZANU PF lithi kalilani lokulwisana kwamabandla la. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo, ibandla le-MDC Alliance lithi ibandla le-MDCT liyazikhohlisa ngokuthi selibahluthunele ibizo. Isikhulumeli sikaMnumzana Nelson Chamisa, wokhokhela ye-MDC Alliance, uMnumzana Nkululeko Sibanda uthi bazakwethula umbiko ogcweleyo ngalolu daba. I-MDC Alliance ithi layo ibisemhlanganweni wayo omkhulu okucubungula okunenge okuphathelane leleli bandla. Umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo ezifundi ezinaso, uMnumzana Thakutswa Ngaziwore, ukhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba ngomvulo lapho amagqwetha akhe azakhalaza ukuthi akhululwe esitokisini ngemali yesibambiso eye-bail kulandela ukwehluleka ukwenze njalo namhla. Lokhu kuvezwe ligqwetha likaMnumzana Ngaziwore, uMnumzana weStatute, ekhuluma leStudio 7. UMnumzana Ngaziwore wetheswa icala lokugqugquzela udlakela ngemva kokuqhuba umhlangano izolo eduzane lenkampani ye-Impala Car Rentals, lapho okubikwa kwavela khona imota eyasetshenziswa ukuthumba uMnumzana Tawanda Mutshehiwa, yena othi watshaywa njalo wahlukuluzwa ngabamthumbayo. UMnumzana Ngaziwore ubikwa elimele izolo kulandela ukutshaywa ngabantu abangakazakali ukuthi ngobani, bona abatshayele ntathela izindaba ebezikulumbuthano. Umsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga ubikwa ebhodabhoda emagcekeni endizamtshina elizweni ehlolisisa ukuthi alungele yini ukuthi ezokwethekelelana i-tourism isungulwe elizweni ngemva kokumiswa kwenhlelo ezithile ngendlela yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. UMnumzana Chiwenga obekhatshwe ngezinye iziphathamandla zikahulumende ufike eJoshua Nkabuko Nkomo Airport koBulawayo namhlanje. Amanani avezwa lugatsha lwezempilakahle nsuku zonke aveza ukuthi sokulamalanga ayisikhombisa kungelamuntu obulewe yi-COVID-19 elizweni, njalo inani lalabo abahlaselwa yileli gcikwane liyehla. NgoLwesine abatholakale baleleli gcikwane bebelitshumi lasitshiyagalolunye i-19, okulethe inani lasebehlaselwe yileli gcikwane kunkulungwane ezidlula eziyisikhombisa 7,647. Asebebulewe yileli gcikwane selokhu laqhamukayo ekuqaleni kwawo nalo umnyaka sebengamakhulu amabili lamatshumi amabili lane 224. Ukusenjalo, abathenga njalo bethengise impahla ezitaladini bathi bayalandela iziqondiso zikahulumende ezokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 ngesikhathi imigoqo eminingi isiyekethisiwe kwele Zimbabwe le-South Africa. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo esiqhubelo nkosazana Debra Mugasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association.
So njengezisebenzi kumele sinanzelele ukuthi sigqoke amamask, sanitizer, sayenza le social distance. Ikuthi ekwenzeni khona lokho kulohlupho lona lolo lokuthi even labo abasikhangeleyo bona laba abemthetho, you find out at the end of the day nxa sihlangana labo emabhoda kumbeni ezindaweni lapho kukhanyelwa khona, uthola kuyukuthi bona abamthethweni kabakufakanga khona lokho amamask. Plus thina njengoBulawayo sinanzelela ukuthi
kathesi sicabanga ukuthi hayi COVID kayikho. So imfundiso kumele ibe khona ebantwini ezisebenzini ukuthi benanzelele ukuthi bayagqoka amamaski. Sesine tendency yona leyo ukuthi hayi iCOVID isihambile ilanga selitshisa. So sokumele abantu bethu sibafundise ukuthi hayi noma kutshisa noma kunjani iCOVID lobu ikhona.
Labo abathenga eSouth Africa ye bazakwenelisa yini njengoba kumele beqale behlolwe ukuthi abalagcikwane.
Thina initially sasithena kube le one border i-post yokuthi ama-shops ebeseduzane lathi. So nxa sokwethwa umuntu sechekwa o-COVID nani, sinanzelela ukuthi kuyaphuza. Ama-results angikhona ayaphuza ukubuya. So nxa kungayenziwa ukuthi kakube lama-permits all one day, ukuthi umuntu kachaphe ethenga ephenduke. Engalali, kumbe nxa elala one day, kungabe lamalanga ebuyele futhi ngapha emzini wakhe. Yebo ye, siyakunanzelela sibuthi igcikwane leli likhona. But kasinanzeleleni lapho ukuthi abantu abaseviswe bephume behambe. Ngoba siyananzelela ukuthi abantu bethu abaningi baphongukoda lapho emisini. Emisini is a one day, you cross and come back. So ukuthi kuqalisa ukuhlolwa amagcikwane lawa kuhlolwe ini. Mina njengevenda bembona ingathi is not necessary. Engaba le incwadi yakhe yakuqala ukuthi uhloliwe kavunyelwe echaphe phinde iphenduke.
Lowo ngunkosazana Debra Mokasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Sixoxela ye ekoBulawayo.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe.
Izakhamizi zeMathibeleleni South ezisemangweni wakoThibethi kusiya eChanyawugwe eGwanda South zikhala ezimathonsi nezifuyo ezitshontshwa ngamasela wona afikwa esevula lezibayeni. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi zethu ziyakhathazeka ngokutshontshwa kwezifuyo zazo njalo sezihlalela evalweni ngoba zithi lawo masela lodlame. Izifuyo ezitshontshwa kakhulu esabelweni sezansi eMandebeleni zibalisa inkomo, imbuzi labobabhemi. Umnumzana Hlupe Siziba isakhamuza kuThibet eKalange eGwanda South uthi baleminyaka emini befuye imbuzi beliqembu leRenalitsepo God Project kodwa bangabeyanga ngenxa yamasela.
Ombuzi zona lezi esizifuyileyo nathi siyaphonga ukuthi amhlophe nxa uthe wavuka wathola zikhona esibayeni ngoba bavule ezibayeni kathesi kabathinte egangeni. So kunzima vele, sihlezi vele izibaya zivulwa vele, uthola kwesinye isikhathi kusele 2, kwesinye isikhathi noma ule 7 uthola sekusele 13. So yibo bunzima esihlangane labo kakhulu ukuthi yikho kusokusilethela futhi indlala esigabeni ngoba sayenelisa ukuthi kumbe mhlawumbe ungathengisa imbuzi lawo yesitolo.
Ngaphandle kokutshontshwa kwembuzi abafuya inkomo labo bahlala bekhala. Umnumzana Tsepang Moyo oyisakhamuzi senkwale eGwanda South uthi seziphelile izifuyo ngenxa yamasela.
Izifuyo zitshontshwa imihla ngemihla, zitshontshwa imihla ngemihla. Abomthetho bona kasibaboni phela bedlala indima yabo ngokupheleleyo ekulwisaneni lokutshontshwa kwezifuyo lokho. Ngoba kade into yaqala kade kudala, njalo lokho iqhela iyanda isiya phambili. Kodwa kasiboni phela kusiba lobubelo kwinto edanisayo kakhulu.
Umnumzana Nathaniel Moyo ngusobhuku endibelaini esinayi eGwanda South uthi sebesesaba nokubikela amapholisa lapho betshontshelwe ngoba kungekho okwenziwayo kulawo masela.
Njengoba usaripota enxayeni amaripoti angena kudaladala kule action eyenziwayo. Umuntu wakhona liyamuripota babuye bamthatha khonapha kusasa ophendukile mona eselilayo khona. Seze sesaba lokukhuluma ukuthi sitshontshele lapha ngoba ngazabo ukuthi umuntu wakhona uyayizela.
Amazwi akhathekelwa ngunkosikazi Vivian Ndlovu isakhamuzi eKalange laye ochothoza umsebenzi wamapholisa.
Amapholisa kabasithathi kahle ngabo abomthetho ngamasela. Ngatshontshelwa namhlanje ngihambise ilizwi ngithi ngitshontshele lapha babe bathi awucabangela abantu angilayo umuntu ngicabangelayo. Indawo yakhona yokuthiwa kusebhanana lapha abatshontsha khona akuyeki bayabulala. Bathi ngisha ngephelileyo kwabahamba abantu bezibelela imbuzi zabo bafika batshaywa ngamatshe baphenduka bengawathola ngembuzi zabo. Amapholisa laba sinedisi sithi
Kodwa isikhulumeli samapholisa ezansi emaNdebeleni uMnumzana Philisani Ndebele uthi sikhuluma nje kule qembu lamapholisa eliphume ijumo ukuyadinga la amasele ezifuyo endaweni eshanawugwe lapho abhahe khona. Uthi abalesikhalazo ngendlela abaphathwa ngayo ngamapholisa ngemva kokutshontshelwa izifuyo zabo kumele bahambe esikolo seshanawugwe bayebona umkhulu wamapholisa khonale uMnumzana Kasura. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Uyalandela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Litshona njani izulu kandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa logogo uMasibanda uPriscilla Sibanda ongomunye wasebehlala ezintabeni bese sehaba amapholisa abuya abatshaya ngemva bokuthi begxothe othekeja abasebesemba igolide emangweni wabo.
Okwakucala nyakwamukela kuhlelo ma?
Siyabulela mama Kanti.
Ye, ungasitshela ukuthi kwahamba njani? Sizwa kuthiwa kulo mama owaphupha igolide khona ngapho wabuya wazoligebha.
Satshelwa kungu-January ka-2020 yonalomnyaka sisemhlabeni wengileki. Kwathiwa kulo mama owemberengwa ophuphe igolide. Izakhamizi zala sisemhlanganeni wengileki. Izakhamizi nathi lapho aphuphe khona kuduze lemizi yabantu njalo ngayephupha emberengwa. Now abantu laba bazofika mhlaka 31 August bazabegebha mhlaka 1 September. Izakhamizi zabalanda mhlaka 6 7 zenabofobheni kwathiwa akunamvumo lapho abagebha khona i-World Heritage Site akumelanga kwenjiwe njalo kuduze lemizi yabantu. Amagodi awemgodi atshona kakhulu okuyikuthi bekuzawela iinkomo zabantu njalo kuduze lapho kulomthombo abantu abanatha khona. Abantu laba basuka babathanisa impahla babathiya emgwaqweni afo wazangena i-riot. Ngikhuluma nje ifoni iringa iringa ngisebhalini ngifona ngisentabeni. I-riot yangena nakweteketaya emgwaqweni emgodini baphenduka koteketa basho bathi nangu ugogo obuyela bulawe idelele isandla yami ngangingaphandle kwekhaya. Bagijima amapholisa bagcwala ekhaya bafika kulabomakhelwane uMathini Khumalo abamthatha bahle bahamba naye bamtshaya kabuhlungu. Endleleni behlangane lomunye uThembelani Sipho ekhaya bafika bahlukuluza abantwana babatshela ukuthi kabandine bamlethi ngoba yini umuntu engifuneka ebulawa. Ababehlukuluza ngamapholisa sahlala besalala ebhalini ekhaya singena kwemzuzu emlutshwane. Izolo ngikhulume namagqwetha abamalungelo abantu bathi ndiyele ekhaya kodwa akubuyeleki thina ngoba ekhaya ngithuthe ngamapholisa njalo othekethi abakhona bakwamakhelwane.
Othekethi abakhona bavela ngaphi?
Othekethi abakhona onguye wayethenga kakhulu wathi yena yena ungujaha weflabhisi. Asikwazi bebavela emberengwa lapha okwabuya khona umaphupha sisebuzileni. Sebaningi vele silala entabeni ngoba kuthiwa amabizo ethu angu-17 asemapholiseni ematoni.
Manje ezintabeni lapho yikho elidla khona lihlale khona kumbe lihambe kuyalala nje kuphela?
Ekhaya sesoko esikhathane esincane mntanami sikhangele sibone ukuthi akunamuntu ongabadizele ekhaya. Singene sipheke ngibe seshele kwabanye omakhelwane abangani abo amabizo awakho emapholiseni. Ikakhulu sicathela abantu ababili othekeca abafihlwa bedaleka bekhona emakhaya bomakhelwane. Mina ngingumakhelwane wabo okuyikuthi bukufa-100 meters ukufika kwami umuzi ufika kulowo muzi abakhona.
Sizwa kuthiwa umthombo elikha khona amanzi ungani wafakwa itshefu ngothekeca laba, kungakho liqiniso yini?
umthombo owafakwa ukefu yizenge baba othiwa nguDumisani Ndlovu othe lokhu angakufakazi athi ayisothina esikhakuwo nomunye oduze nendawo yenyonse esekade ngigeda khona bathi babesikakula muthi wanimhlophe phakathi kamagogolo sefile kuliqiniso sibili izakhamizi ngapha sisekulungumeni
manje amagqwetha atheni njengoba likhulume lamagqwetha alwela ilungelo likaZulu atheni
amagqwetha bathe ngiyele ekhaya pho-ke akuvuyeleki mntanami ngoba uzatshelwa ngumntu okobulawayo athi ngiyele ekhaya engasoze aphinde akubone futhi ukuthi uyaphila kunenjani azese kuhamba kwesikhathi ukuthi yenwane bathi kabuyele ekhaya nomunye wabantu asebabulawayo
sizwa kuthiwa bakhona abalimeleyo ngemva kokutshaywa ngamapholisa banjani sikhuluma nje
abalimeleyo izolo bebehambile baya kudokotela ngumartin khumalo Thembelani Sindi noDuduzile Ndlovu abantu abaningi abathakayo langengeni bayesaba ukuthi badlule egcekeni abantu bamabhakibhakhi bayesaba ukuthi kakhulu umsindi wabamapholisa lawa eza kuyezenata ezitolo amatshwala azabakona kathayi balimele sibili laba abathathiwe bahambile esendlisa
hhayi kwezwakala isibongile kakhulu ungavalelisa abalaleli
hhayi siyabonga umbalaleli bhati siyathemba sinoza sivikela umlimi kuphela njengoba
Hayi, lathi sibongile siyakufisela inhlanhla.
Lo ke ngugogo uMasibanda uPriscilla Sibanda ebesixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lelayo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930-7270 laku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Futhi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm tholakala ku 909 medium wave laku 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazane sixoxa lo nkosazana Loveness Wesa umculi njalo engumqoqi wenhlelo zezwekazi le-Afrika kwinhlanganiso ye-Love Peace Harmony usichasisela ngohlelo aluqhubayo
Saka 21 September nge Monday sizabe sinomdlalo si celebrate i World Peace Day. I Love Peace Harmony incedisa nje it's a non-profit organization. So incedisa izindaweni okufunakala uncedo. Mina ngibone ukuthi ekhaya kufunakala uncedo kakhulu right now. Uncedo olufunakalayo ngolo amanzi bese siqalisa ukuthi sigebhe imigodi ama wells ama borehole so I Love Peace Harmony iyancedisa ukuthi sikwanise uku raise imali esizayihambisa ke ekhaya sizaqala ngewell yokuqala izabe ise Beitbridge esigabeni between Beitbridge leGwanda I think isi underGwanda now indawo leyi ithiwa iDendere omareka omakhelwane abahlala khona sebesikhamanzi very far emzingwane kukhatshana kakhulu iningi labo sebeze behlala khona lele nyamazana zabo sebasuka lezinkomo zabo lembuzi zabo abasahlala ezindlini sebehlala emfuleni ngoba bekunzima ukuthi banathise inkomo zabo lokuthi labo bazuze amanzi abo okunatha
likhangelele ukuthi isikhwama senu sifike kumalini yizizalwane zalapha emelika kuphela kumbe labavela kwamanye amazwe
Umbuthano wethu umhlaka September 21st open ngomuntu wonke, anyone, umuntu wonke uinvitiwe la. Umdlalo lo free, akubhadalwa, and kuzabe kulama artists eZimbabwe as a performer. Lami lo mntana siza performer, siza gida, sihlabele kube mnandi sibili. So sinxusa kakhulu abantu abavelela khona lekhaya eMathebeleland la konke nje around iZimbabwe yonke eli diaspora. Ngikuthi ngabe liyabuya lizofaka lana okungamapeni kwenu lincedisa abantu benu ekhaya. Iwelay sizayenza eyokuqala izaba seBedbridge. Esibili sicabanga ukuthi sizoyenza eBulawayo. Tuzele makhokhova laphana kumbe sidinge njalo linye ilokichi lapho kungaba khona lamanzi ukuthi abantu bonke abeBulawayo babuye bazothola amanzi bengabhadali. Singa raise imali sicabangela at least $10,000 or more, ingaba yi 20 or more, that's even better. Siyakwanisa ukwenza i-borehole A1 esingakwanisa ukuthi si maintain sihlale i-provider inika abantu amanzi. Nxa usazi omunye umuntu nje oyi-1 kumbe ingabe se-UK, ingabe se-America, ingabe se-Europe somewhere, kumbe se-South Africa, uloku umsebenzi la yakwanisa ukuthi afake noma i-50 cents loba i-dollar. Thina siyilapha nje singumlomo wenu, singamehlo enu, sizindlebe zenu, singapha emazweni. So siyatshela lathi abalenhliziyo zabo zokunika ukuthi hayi cele lathi kungapha ebanganini bethu base-America langaphi ngaphi.
Kuyini okwenze lakhetha indawo leyi eBrightbridge? Njalo lisuka khona yiziphi ezinye indawo elikhangelele ukuthi lizincede?
Okwenze sakhetha iBrightbridge ukuthi mina Loveness wesa ngikhulele eBrightbridge between eGwanda leBrightbridge eDendele. So ngikhule ngale labo gogo amanzi ayevele ehlupha. So ngithe ngo-2009 ngakhangela ngabona ukuthi abantu bekhaya bafunani uncedo kakhulu. Futhi sithuthukise indawo yakithi, siyenza amanzi, sihlanyela izihlahla, senza ama-projects. But angizange ngenelise ukukwenza ngingedwa, lami ngangilokwakungibambile e-America ngapha impilo kayichiphanga, you know. Emadorobheni siyakubona amapikitha atshengisa hayi abantu balayinile amanzi kuya khathaza kakhulu. Thina ngakithi endlini yangithi sile borehole, ngathenga indlu le borehole. So umama la uyancedisa abantu omakhelwane babuya bezolayina lawo bezothotha amanzi. Ngitshela umama ngithi hayi mama lingababhadalisi, uNkulunkulu uzalinceda lani, banike nini izihlobo zikamlimo ezidinga amanzi. Ngenhliziyo yami ufuna ukuncedisa lami, so ayi ngiyahamba ngicele labantu ebantwini bakithi ngincedisane, bantu kithi ngincedisane. So kuyabe love, peace and harmony. Basebenzisa hayi sukuzwile Loveness, sizayincedisa abantu bakini. Sidinga abantu abazancedisa kuma-projects amaningi ayenziwayo ekhaya ukwenza ukuthi libe kwazi ukuthi imali zenu ezibuyayo ziya ngaphi. Kazingene esikhwameni sikaLoveness, lina lizaba yini likwazi ukuthi imali le inga ehambe ngaphi, yagebha ngaphi, kwafunwani. Konke lokho siyalicela, siyalidinga ukuthi ngena nini libe kukomithi yama-projects lawa esiwayenzayo. Ngingabe ngiqalile something but asikho kwami, ngokwabantu bakithi ekhaya, ngokwenu, ngokwethu sonke. Imali leyo yalisele sihle singene eBulawayo siqalise imigodi elandelayo. Ngizwe kuthiwa kule migodi eyagejwayo amabhoholi lawa kala maphasi okuthi amanzi aphambi. So sizazama ukuncedisa silandelele lathi labe city council lokithi ngalokhu 1 at a time. That's the strategy, sincedisa ilokithi ngelokithi.
Leyo bekuyingxoxo lo osazana Loveness Wesa, umculi njalo engumqoqi wenhlelo zezwekazi le-Afrika, umhlanganiso ye-Love Peace Harmony. Ngehlukani esikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngoNkosazana Thokozani Khuphelithi seliguqula ibizo libe yi-MDC Alliance, okuyilo elizalisebenzisa kukhetho emcimbini eliuqhube namhlanje eMorgan Tsvangirai House eHarare. Kodwa ibandla le-MDC Alliance lithi ibandla le-MDCT liyazikhohlisa ngalokho.
siligqiba lapha uhlelo lwethu. Lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.